Sebabaneng yawakubandla le movement for Democratic Alliance asebesuswe ngenkani eda le parlamente libandla le MTCT kanye le People's Democratic Party. Elezano PF laxotshisa umnumzana Killer Zivu kuphela eda le parlamente elathi wayesenza sandando. Kulabanye bathi ibandla elibusayo lifuna ukuba yilo lodwa elibusayo elizweni njengalokho kwakufiswa ngowayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Umnumzana kucacaphulu osanda kususwa edala lepalamende libandla le-PDP uthi ibandla le-ZANU-PF licatsha ngemithetho yelizwe ekubhidlizeni ele-MTC Alliance.
I-ZANU-PF ilawo amandla ngoba iphethe lesanisitulo esokudecide ukuthi into le zingayisebenzisa. Abalamandla bangawasebenzisa lokuwa-abusa. And in this case, sithi amandla lawana abusive. Ukuthi u-Section 129 ulohlupho. Lama members of parliament niyakwazi kule motion eyafakwa ngu-Honorable Mliswa. Le motion esekelwa ngu-Priscilla Masihera. I-motion leyo ethi kakwesulwe i-section naleyana ngoba i-section embi. Ngiyakhumbula mina ukuthi ngesikhathi se-constitutional making ngakhuluma because I was there. Ngathi, why are we doing this? I-section leyo izasihlupha kusasa. Iza abuswa and abantu bangazwisisi. Yikho-ke okwenzakalayo namhlanje.
Wodwa umnumzana Eliphas Mashaba ofisa ukumela inketha edala lephalamende uthi kabazihluphi ngokwenzakala kubandla le-MTC Alliance elikhukhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Thina kathesezwe isiteni azange lizwe ukuthi akula abantu be-ZANU PF abakhrosileyo baku-MTC. Thina we are adding our numbers lokhu nxa ukuthi we are adding our numbers every day, which means silokhu sikhula sisiya phambili. Njalo baningi ama-MTC abajoyinayo unannounced because ngabala mabizo but laba abala mabizo abakhulunywa but baningi esilabo lathi ngapha kuma grassroots abakhrosileyo abangena sizonke.
UMashaba uthi balakho unqoba kukhetho lwama-by elections loba lungenziwa namuhla.
Kathesi any other by election sizaliqoba ukungazekeli ukuboni ngoba abantu beZimbabwe sebebonile iqiniso, abantu beZimbabwe sebebonile i-vision President Mnangagwa ukuthi kusa ilizwe nabo. Abantu beZimbabwe sebefonile ukuthi olalongo besilandela izibula lezi zisithi ziyasithengisa ukuthi xa singavota bengasifakela amafremachina lama-airport emakhaya.
Umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance uthi ibandla le-ZANU-PF lingeke lanqoba elakhe kobulawayo.
Yebo kambe uMashaba uthi kabe sesabi kodwa engimthembisa khona uba uMashaba ukuthi njobe ngushade MP uzahlale isithunzi eyishade asozafa anqoba kwanafana ngeda indawo ye-MDC kubulawayo MDC Alliance liberated zone iZANU-PF vela yeke wiwe. So uzahlala uyishade ubaba Mashaba izana ama-by elections silidle.
Akwaziwa ukuba kuza kwenziwa nini ukhetho lokuvala izikhexe ezijiwe ngamalunga edala lepalamende axotshiswe libandla le-MTCT lele-People's Democratic Party. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingu Kip Stube.